Taba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 inkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
amanyathelo amela bekhona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalukho emthethweni. Inkinga nje yokuthi izani ivele kayilandela umthetho.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalele ephalamende.
Usekelo sokuphiwe ikhoyo le-IMS le-embassy yesude abafake i-US $10,000.
Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayabele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube namhlanje lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalela ephalamende. Abaxotshiweyo ngumele wedangamvura umnumzana Prosper Mutseami, umele wekuwadzana East umnumzana Shelton Wende, usenator we-Midlands unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lenkosazana Thabita Khumalo. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda wazise nginyathelo leli namhla ekuhlaleni kwedale lephalamende. Abaxotshiweyo laba bahle baphuma edale. Umakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora kanye lomnumzana Morgan Komichi yibo abatshele idale lephalamende ukubana kumele lixotshe abanye laba, ngoba sokuyibo abakhokheli bebandla kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi unkosazana Khube nguye owayemele akhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai lokuthi uChamisa wangena esikhundleni akuso ngaphandle komthetho. Inyathelo leli selibangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-MDC kaChamisa lelikamakhuphe. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabaxotshiweyo edale lephalamende unkosazana Thabita Khumalo.
Ukuxotsha lokhu kuyisimanga njalo axotshanga ngumakhuphe lodaki lokomiti. Sixotshwe izani, izani icatshe ngemva kwabodaki lokomiti.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Amanyathelo amele abekhona kumele siwathathe njengoba yinto esanda kwenzakala, sokuzamela ukuthi silanise amakhanda njengenkokheli sibone ukuthi siluhambisa njani lolu daba, ngoba luvele nje kalukho emthethweni. Inkinga nje yokuthi izani ivele kayilandela umthetho, ilandelayo owabo umthetho abawenzayo emakhanda.
Ubona uMonzora labonkomichi labo uMakhuphe selike lazama ukukhulumisana labo yini?
Hhayi, asikakhulumisani labo njalo asilasizathu sokuthi sikhulumisane labo. Ngodaba lokuthi kumele sonke sazi ukuthi uma nxa bengena emabandla ombangazwe asondawo ongena ngokuthi uyafika u-apply ukuthi ucele ukungena, hhayi umzwangeda uyazingenela uziphumele. So kasibonanga uqakatheka ukuthi sikhulumisane, ngoba nxa kwakuyukuthi kuqakathekile ukuthi sikhulumisane nga udaba lolu kaluhambanga emthethandaba, nxa kwakuyukuthi abantu bakhulumisane umlotha. Ukuhambisa kodaba emthethandaba ikukhombisa ukuthi kayisiyo ntando yabo Makhuphe labodaki, intando yezanu njengoba badla ukudla kwezanu. So akulanto abangayenza ngaphandle kokulandela abakutshelwa yizanu.
kukhona ongathanda ukukutsho ebantwini obuvamela idale lephalamende?
Zulu kandaba mthakazi omuhle yondlela zimhlophe maZimbabweni amahle. Ukuxotshwa kwami uThabita Khumalo ephalamende yaseZimbabwe labanye bami ngakutsho lutho into encane leyo. Lokhu kukhombisa ukuthi bayangesaba labalandeni bami babesaba ngoba siyabatshela imfuno kaZulu njalo kasibancengi ukuthi wona bangurhulumende. So bese besihlela indlela zokuthi bangasenzani, sebezamile ukubopha, sebezama ukusitela ngabotiyegasi, sebezamile konke babantu kwehlule, yikho sebephumele injongo leyo ukusixotsha lingethuki. Kuxotsha kwethela kutshintshi ukuthi umnotho waleli lizwe uzasukuma, akutshintshi ukuthi ngizathola imisebenzi, akutshintshi ukuthi ezibhedlela zihamba liyelatshwa ngithole odokotela lanelise ukuthi latshwe lanxa lingelamali, akutshintshi lutho. Udubela bekho siya phambili, uxotsha thina, akutshintshi lutho. Kodwa okuzomele sikhona somele sibophe ziqine ngoba impilo yethu sisezandleni zethu maZimbabwe namahle.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga e-MDC Alliance asexotshwe edale lephalamende. I-MDC ngamakhuphe asenelisanga ukukhuluma lomakhuphe labanye bakhe ngalolu daba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz short wave.
Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe ngasikhathi ilizwe selingene esibangeni sesibili ese-level 2 eye-lockdown. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye, 3,669,747. Phakathi walelo nani iMelika ilabantu abedlula isigidi 1,180,634. Kuthi asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amabili, 253,169. Kodwa asebesinde kulo mkhuhlane sebesedlula isigidi 1,210,591. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu, 47,118 asebefunyanwe bele gciwane le-coronavirus, njalo selibulele inkulungwane phose ezimbili, 1,843, kwasinda inkulungwane ezidlula ezilishumi lanhlanu lengxenye, 15,587. Abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba bayabele intatheli zindaba uncedo lwempahla yokusebenzisa ukuzivikela ukuze zingathelelwa umkhuhlane we-COVID-19. Lolu ncedo luthengwe ngemali evele esikodweni someli weSweden eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emkhosini wokutholisa intatheli zindaba usizo lwempahla yokuzivikela ekuthini zingathatheli i-COVID-19 i-personal protective equipment ethengwe ngosizo lwemali evele kwabe-ofisi yommeli weSweden eZimbabwe. Usizo lolu luza ngesikhathi ilizwe lisanda kumanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olwe-World Press Freedom Day. Njalo kule mibiko ethi sokubulewe intatheli zindaba ezedlula amachumi amahlanu umhlaba wonke yi-coronavirus ngenxa yokuswela okokuzivikela. Unobhala jikelele weZimbabwe Union of Journalists uFoster Dongosi uthi bakubone kufanele ukudingela intatheli zindaba lolusizo.
Njalo sikhuthaza abanye abakwezinye indawo ukuthi hayi njengoba libona sithole okungakakhulu ingcosana kusafuna abanye inhlanganiso ezijiyeneyo, United Nations namanye amakampani azimeleyo namathunja abazimeleyo lamanye ama-embassy ukuthi baphathise ngoba umkhulu lomsebenzi kufuneka. Intatheli zindaba yizo eziphambili, yizo ezisebenza zipambili zilwisana le gcikwane lele le COVID-19 ngakho ke sifuna ukukhuthaza bonke abaphandle abangale ukuthi basize basincedise njengentathele izindaba.
Kwasekelwa nguLeopold Munende osebenzela iphephandaba lebulenjini elenewzimbabwe.com oyisikhulumeli senhlanganiso yentathele izindaba ezisacathulayo A Young Journalist Association of Zimbabwe, YOJA.
Ukwenza ngithaba ukuthi bakhona abantu abasinakayo emsebenzini wethu lo esiwenzayo ngesikhathi se-COVID-19 ngoba sikhayele ngesikhathi lesi amaphepha abanikazi bawo bebesehluleka labo ukusinika even ama-mask lawa ama-overall lawa esesiwanikiwe even lawa ama-hand sanitizer but lapha manje sesinikiwe that sesisebenza sikwazi ukuthi i-COVID le ayisoziswana.
Obona ngezokuqhutshwa komsebenzi enhlanganisweni yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, uNjabulo Ncube uchasisa ngalolu sizo.
Usekelo sokuphiwe iphoyo le-IMS, le-embassy yesibide, abafake i-US $25,000 ukuthi sithenge lezi zinto ezigoqela ama-sanitizer, ama-mask, ama-gloves, ama-suit.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokwezindaba iCommittee on Media Information and Broadcasting Services umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile umsebenzi wentatheli izindaba.
Kuqakathekile lokho ukuthi sikunanzelele ngoba ungananzelela umsebenzi wentatheli zezindaba kabazenzeli bona bayenzela uZulu, bayenzela umphakathi ukuthi ekwanise ukuthola izinto ezingabe zifihlakele kwesinye isikhathi ezingabe ziyanceda labo bantu ekumekeni ama-decisions abo kumbe njalo ekuboneni ukuthi bangabe bebuswa njani.
Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa uthi bazimisele njengohulumende ukulondoloza impilo yentatheli izindaba ngoba ziqakathekile kwezentuthuko yelizwe kodwa behlulwa yikusilela kwemali. Inhlanganiso zabezindaba zibuthanisele oluncedo zisebenzisana ngaphansi komanyano we-Media Alliance of Zimbabwe ogoqela labe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF, kanye labe-Advertising Media Association, ADMA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ingcwethi enhlangothini ezijeneyo zempilo zamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi abantu kumele bagqoke impahla yokuzivikela enjengama-mask nxa bephuma ezindlini ngalesi sikhathi eleZimbabwe selingene esibangeni sesibili sohlelo lokulwisana lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Omunye walezi ngcwethi ngusomabhizimusi olilunga njalo lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19, umnumzana Nkosana Mazibisa. UMazibisa uveze ukubana lokhu kuzanceda ukuthi uZulu abekwazi ukuzivikela kulo mkhuhlane. Asizweni exoxa noMike Hobe we-Studio 7.
Sikwenzayo ku-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 sikhangele i-awareness ukuthi abantu babekwazi ukubana lelo gcikwane esiliswana lalo kawudinga ukuthi uzebe lalo uzulwisane lalo. Kumele umuntu azivikele ngokugqoka amamaski, lento okuthiwa yi-physical distancing, lokugeza izandla emanzini agijimayo, lokusanitizer. Enye silayo yindaba ye-fundraising esikhandela ukuthi khona ngokuhlangana lokuxoxisana kwethu. Siyabonga uBulawayo ngokuzwisisa khonokho ukuxoxisana kwethu ukuthi sivuselele indawo zethu zezibhedlela. For example, kulama-companies anjenge-PankABC le-City Link asebekhuphile imali bedonetha kulelo hlelo elokuthi sithenge ama-sanitizers lama-protective equipment sinike odokotela basezibhedlela ezithiyeneyo ikakhulu empilo, emathadeyi, eton grofu lokuvula kwesibhedlela sikankomo ekusileni medical.
Ngeviki edlule uhulumende utshele uZulu ukuthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili njalo wonke umuntu sokumele agqoke impahla yokuzivikela ngesingizithi ama-masks. Njengenhlanganiso likubona njani lokho?
Siyabonga uhulumende ngoku emphasize ukuthi abantu bagqoke amamaski. Amamaski kasonto ekufashion into yokuthi abantu bazivikele babe kwazi ukubana bengathelelani lelo gcikwane. Amamaski abuya eyimhlobo etshiyeneyo kulama phiphilana amakhulu asetshenziswa ezibhedlela kodwa lalawa nje alohlonzi lobuntu phakathi abantu bengaqhubelani umuntu engagqoka aqhubele omunye.
Awusitshela okuningi mayelana ngalokho elikwenzayo njengenhlanganiso okujonge ukusiza abantu kobulawayo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ngomkhuhlane we-COVID-19.
Okukhulu okunye sikwenzayo for Bulawayo fighting COVID-19. Not only are we doing awareness and the fundraising, but also sikhangele ukuphila kwabantu in terms of livelihood. Likunanzelelile encadele kubona ukubana phakathi kwe-lockdown esikuyona le kulezinye imuli ezingela kudla. So ku-livelihood, social protection and livelihood cluster sikhangele khonokho ukuthi silabadala bethu, silabogogo bethu, silentandane, silabantu abatsha abangenelisi ukuziphandela. Siyabonga ama-companies anjenge-Sidco, United Refineries, Qoki Ndlovu Gazi, a group in UK, swinging among individuals, swinging even in DHL, Sidco, Qoki Ndlovu Gazi, basi practice and impopo, Prince Nanzelele, ama farmers, Agobulawayo, they also provided ama vegetables for his chair, swinging Christian Alliance that came on board with beans, which is in Nigabantu Bagiti. Ukudla ngesikhathi esinje
likhangelele ukusiza abantu abangayi kobulawayo.
Isifiso sethu ukuthi sifinyelele izindlu ezifika 10,000 kobulawayo, not abantu, izindlu. Sikhangela per household, so far we're at 625 ngoba izandla zethu zimfitshane, kodwa ngawo kuyavuma lawo umhlobo wami lapho khona xa unesifiso sokuxhasa lo mkhosi omkhulu ongangotshaka ulelungile lokuxhumana lathi sincedisane. Silama pick up points atshiyeneyo kobulawayo where you can easily la udonate sincedisane. Njalo sama eco cash pension numbers ethu sidlula siyaphambili kukhonokho. Isifiso sethu ukubana nxa i-lockdown iqhubeka inje abantu bazwisise ukuqakatheka kokuzigcina. I-COVID-19 ikhona iyaphila njengoba siyibone okokwamanye amazwe ithintitha amazwe amakhulu. Abantu abakuzwisise noba bebuyela emsebenzini ngabakuzwisise ukuthi impila kahle ibuya maqala. La makhampani akuzwisise ukuthi afake impilo zabantu maqala angakakhangela izimali.
Ubona ngani kuzasebenza na ukuthi amankampani asungule inhlelo zokuhlola izisebenzi njengalokho okukhuthazwa nguhulumende?
I-challenge ekhona kwakathi esengikunanzelelayo yizi ukutesta ithi individually it's expensive. Kwezinye indawo bathi ngama US dollar of which kungaphezu nxa singasebenza ndawonye sibona ingane okuyinto lokhu singakunqoba.
Gqiba ingxoxo mazibisi.
La nxa ufuna ukuxhumana lathi kulowo msebenzi omkhulu ongangotshaka ncedisana lathi kasonentethu sodwa into ethi sonke. Isifiso sethu kubana indawo zakobulawayo ikakhulu izibhedlela zivuselelwe zilungiswe.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngusomabhizimusi olilunga lenhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19. Lapho-ke limuzwe exoxa echungweni lomike obe owe-Studio 7 ewobulawayo.
Yebo yebo yebo
mthakazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo 8 kusiya ku 9 pm. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we coronavirus. Sixoxa labatsha mayelana ngenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukusiza uZulu ngesikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe lockdown. Silusiza ukuthi alisoze lena lisungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sise benza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa ziphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lanxa amanye amankampani akade evaliwe kumaviki amathathu edluleyo esevuliwe, amanye awakhala ngokuthi akenelisi ukugcwalisa imilayo ebekwe nguhulumende efana lokuthi kumele ahlole izisebenzi zawo igciwane le-coronavirus ngoba abenza lo msebenzi bezimele behlawulisa imali ephezulu kakhulu. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Inhlanganiso ezimela amankampani zithi amanye amabhizimusi alokhe engakavuli ngoba kalayo imali yokuhlawulela ukuhlolwa kwezisebenzi zawo umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi amankampani asengavulwa kuqala izolo kodwa aphoqelelwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okulondoloza impilakahle yezisebenzi lokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Ngokunjalo uhulumende uthi kumele athengele izisebenzi zawo impahla zokuzivikela njalo azihlole. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso emela amankampani AMCOS umnumzana Israel Murefu utshele iStudio 7 ukuthi abaqhuba umsebenzi wokuhlola babiza imali ephakathi kwe-$25 kusiya ku-$100 okuyimali athi amankampani amaningi kayenelisi. Sixoxele omunye wabosomabhizimusi laba umnumzana Abednego Bebe.
Khonoko okokuthi abantu bathestwe kuyathengiswa kakuphiwa mahala. Alubana ngabe ukuthi uhulumende kutsho njalo ethithi yena wonke amakhampani uzawanika lawo makits awokutesta bekuzabangcono. Pho amakhampani zawanikwa ngamakits kufanele azithengele njalo ukuwathenga lokho amanye abawenelisi ngoba ukuvala for 1 month kungala production amakhampani zeZimbabwe amaningi kawayenelisi khona lokho.
Amazwi kaBebe agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Singakhangela ama-prizes aphumayo ayewathathwa yilabo esithi ngama-private testing facilities ama-medical aid asephiwe imvume yokutesta. Sikhangelele ukuthi bafuna i-$35 kusiya ku-$35 kusiya fika ku-$75 ukutesta muntu ngomunye. Ubusukhangela ukuthi amakampani wonke lawa alamaviki amane kusiya amahlanu amanye ayisithupha engasebenzi kungela inkampani engenayo.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi izisebenzi akumelanga zivume ukuya emsebenzini nxa zingelayo impahla yokuzivikela. Emadolobheni amanengi agoqela eleHarare lelakoBulawayo manengi amankampani abikwa esevuliwe kodwa amanye alokhe evaliwe ngezizathu ezigoqela esokwehluleka ukuhlola izisebenzi. Abaphila ngokuthengisa esitaladeni bona balokhe bengakavunyelwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi uhulumende uzaphathisa amankampani aphazanyiselwe umsebenzi coronavirus ngemali engange 18 billion Zimbabwe dollars. Enengi yalimali iza kuya kumabhizimusi yaqhuba umsebenzi wokulima kuthi enye iye kumabhizimusi amakhulu lamancane aqhuba eminye imisebenzi. Umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu uthi abaphila ngokuthengisa abangena kuzinga lamabhizimusi amancane kumele baphathiswe nemali enengi.
Kumele sibe lesabelo sibe lesithethuthu ukwenzela ukuthi lathi sincediseke ngoba silahlekelwe kakhulu ngale i-lockdown ebekhona elokhe ikhona lakhathesi. Ngoba sinanzelela ukuthi ukuze sibuyele ekuthini lathi amabhizimisi ethu azaqalisa asebenze kuhle kubana sibe le mali yokuqhubekisela phambili lawo mabhizimisi.
Ingcweti yecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena uthi imali le kumele yabiwe egcekeni njalo itholwe yilabo abadinga uncedo.
Ngokubona kwami kumele kube le transparency enenge kakhulu ukuthi amankampani aza zuza imali leyo ngabobani njalo baza nikwa njani imali yangkhona.
Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Abaphila ngokuthengisa bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabanika imali yokubancedisa ngesikhathi lapho ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown. okuningi elizweni kuvaliwe benyenelise ukusebenza bephilise imuli zabo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba.
Uhulumende wazise ukuba uzophathisa abaphila ngokuthengisa ngesikhathi se-lockdown ngokubapha imali ukuze labo benelise ukunakekela imuli. Kodwa isikhathi sesiside belokhe belindile osokubenza balahle ithemba. Umqondisi wenhlanganiso emele abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le ebeyithengisa abantu abazisebenzayo kabuyi sesilahlile ithemba, sibona nje besivalwa amehlo ngobulembu, akula lutho, sesibona ngani vele kudlalwa ngathi nje. Hayi, akusela themba lokuthi izaphinde ibuye. Amalanga lokho nje edlula kungasakhulunywa ngayo, so hayi. Nanokuthi engxenye nje besivalwa nje, akusela themba sibile empeleni, besithi kumbe, kodwa abantu sebelahle ithemba sebezenzela nje izinto zabo. Ukulanga litshone nje liphume.
UNdiweni uqhubeka ethi, kunje iningi labo lokho behlezi emakhaya bengasebenzi.
Akula mavena aseqalisile ngoba indaba yakhona zangecacile kahle kahle ukuthi batshone nxa besithi bona ama food informal traders allowed to trade. Bake bazama ukuthengisa abanye e-counterpart bebebika ukuthi bafike bakani bayahlukunyezwa kodwa bagoqa izinto bavuyele ezindlini. So akula thina esibaziyo ku-membership yethu kumbe kumalunga ethu ase enelisile ukuthi abethengisa nxa ngikhuluma nje mutsha.
Unkosikazi Fonnes Mlotshwa othengisa ukudla uthi wehlulekile ukuba asebenze izolo.
Ngihambile estendini sami ngiyokutsho kahulumende ukuthi abathengisi bokudla bazathengisa, kodwa kweyami indawo sisusiwe ngamasotsha, so angazi ukuthi kahle kahle abathengisa ukudla yibaphi, kumbe kuthiwo abemashobhu, kodwa pho thina njengamantu abazisebenza ngokuthengisa kokudla ukuthi sizaphila njani, ukuthi sidle labantwana, sibhadale ama-rent ezindlini zabantu, sibhadale indleko zika-city council, asazi khona.
Omunye wabathengisayo unkosikazi Siphephile Ndoro ukhalaza ngemali abayithenjiswayo nguhulumende.
Besilokhu silindile ukuthi uhulumende uzasinceda ngemali le ayethe uzasipha yona, kodwa kulusizo ngoba lanamhlanje sesizaze siyekwanisa 2 months singasebenzi singathengisi thina. Vele imali esasidlayo, imali yonke yestaff ugcina vele osuyisebenzisile suyithintile ngoba ayeungeyela ngenye indlela, ngeyokukhangela abantwana laphana bengadli. So vele imali yokuthi sizaqalisela ngaphi langaze nxa sesivunyelwa siseze singasakwazi ukuthi ngami ebi mhlawumbe sasiphiwe le imali nguhulumende besizancengisa ngayo ngapha le yestaff singayithinti, kodwa vele sikhuluma kunje imali yokuthi sihambe siye woda futhi asiselayo.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uchaze ukuba bakuliphi ibanga njengohulumende.
Ngizathanda lapha ukuthi ngichasise ngemali i-relief fund eyama-vendors. Le mali ibanjwa i-ministry ye-public service, labor and social welfare. So sebeqalisile ukubhadala, abantu baningi sebefuna ukuthi badlule imiliyoni, so abantu kababekezele, izimali zakhona zizabhadalwa zizabuya. Bese ngikhuluma njalo ngokwama-vendors abathengisa ukudla, kuvunyelwa ukuthi kube lalabo abathengisela ezindaweni ezavunyelwayo unikezwe yi-local authority. Hayi khona labana abaphonguhamba behlala ezitridini bethengisa yonke indawo, lokho kakuvunyelwa.
Unkosikazi Nyoni uthi abathengisayo kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Uveze njalo ukuba lolu hlelo seluqalile njalo abantu abakhangelelwe ukuthola imali sebengedlula isigidi. Ubuye wachasisa ukuba abavunyelwa ukuthengisa ukudla ngesikhathi kuvaliwe yilabo abathengisela endaweni ezibhaliswe njengamabhizimusi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhanyele ebesilazo. Ibandla le-MTCT elikhokelwa nguNkosazana Thokozani Kube namhla lixotshise amalunga amane awebandla le-MDC allowance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende. Lokhu bengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezintathu lengxenye 3,669,747. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.